Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 Nhlangula 2023 Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli kuyilanga elicathile kakhulu sebenzini kodwa ke sikunanzelayo ukuthi si under siege njengesebenzi siyalamba imali esihola elancedo inflation hayi ama price akhola zonke insuku so esikuthiwa ukuthi aselebrate kodwa besiyohlanza ingqondo ukuthi singayibamba nje indaba sisuka lapha sizimisela ukuthi sikonfront ama powers that be ukuthi at least into esebenzi zilungisiswe
lamhlanje eZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele International Workers Day.
Indaba esesiphanyekile uhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi sibona izisebenzi ziyachaywa sibona izisebenzi ziyalela ilungelo lazo sibona izisebenzi ziyafa njalo ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Umanyano enhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU usukuthaze izisebenzi ukubana zimanyane ukuze ziphumelele izwi linye lapho zikhuluma lomqashi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kanye lesiphatho emsebenzini. ELeZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebeziseSudan lapho osoqhamuke khona impi yomndeni esibulalise abantu abaphezulu kwamakhulu amahlanu 528. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Lamhlanje iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele International Workers Day loba May Day lapho ubulawayo wabuthane enkundleni yeSmall City Hall izisebenzi zikala ngokuthi zifuna abaqhatshi ugoqela uhulumende ukubana abaholise ngedola leMelika. Anastasia Ndlovu usipha loludaba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zithi zinanza ilanga lezisebenzi zingela njabulo inengi lisithi iholo alisehambelani lendleko zempilo. Umsekelo omkhokheli wenhlanganiso eyezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Union umnumzana Chipa Maunga Runesu obesembuthanweni wanamhlanje ufakaza ngalokhu.
Thina izisebenzi sifuna ukuhola oyi-US dollars. We the workers of Zimbabwe, we want to earn in US dollars.
Umgcini sihlalo weZCTU Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi uvumelane loRunesu ethi ledale lePhalamende sekumele libaphe isihlalo esizabe sikhangela iholo lamalungelo ezisebenzi.
Ilanga leli kuyilanga elicathile kakhulu ezisebenzini kodwa ke sikunanzelayo ukuthi si under siege njengesebenzi siyalamba imali esihola elancedo inflation hayi ama price akhola zonke insuku so esikuthiwa ukuthi aselebrate kodwa besiyohlanza ingqondo ukuthi singayibamba nyali indaba sisuka lapha sizimisela ukuthi sikonfront ama powers that be ukuthi at least into esebenza izilungisi sifuna ukuthi singananzela kule kota yabo mama kule kota ama youth kodwa ungananzela ilabor kumbe izisebenzi zishiyepani so lathi sifuna ukungena ukuthi sihambe eParliament siyezikhulumela manje singakhulumela abantu so siyakufuqa ukuthi constitution ayamende futhi ifake ilabor phakathi.
Unkosikazi Mazwita Chinyoka omela izisebenzi kugatsha lukahulumende kobulawayo uthi bakhangelele ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2030 kube kulenguquko enkulu kumhlala kahle yezisebenzi.
International Workers Day is a day we raise our flag higher as we take a moment to recognize and celebrate the role of workers in the attainment of an upper middle income society by 2030.
Ushingai Chimara omela iTeachers Union ngobulawayo uthi uhulumende kumele athuthukise iholo labo.
Njengabasebenzi siphakathi kobunzima. Kufanele ukuthi umkhakha sinike imali enjani ezenza ukuthi sikwane futhi sihambe sothenga ukudla sithengele abantwana, sithenge impahla. Lathi lapho sihamba khona sikhanye kungabantu abanjani abathengise amandla ethu. Kodwa nomkhakha akunanzeleli konke khonoko.
Umnumzana Mandla Sibanda umabhalane jikelele we Cement Lime Allied Workers of Zimbabwe yena ukhala ngenkohlakalo athi isibulele ilizwe.
Ilanga lezisebenzi and itimu yethu ibikhuluma ngokuthi asifuni corruption, asifuni ipoverty, asifuni kuncindezela. Yithimu ebesilayo namhlanje. Iholo le-ESD yiyo i-major demand esilayo esifisa ukuthi njengoba yonke into esebenza eZimbabwe kwi-USD sifisa ukuthi zisebenze officially zihole i-US dollar.
Usenator Tholakele Khumalo uthi omama bathwele nzima kulezi insuku ngoba abantu abangasebenziyo bakhangelwa ngomama.
Ama-parliamentarian kufuneka labo balithathe leli langa bayekhuluma ngalo ukuthi izinto eziningi zitshintshe. Abantu bayekele ukulala belambile. Batshele i-social welfare, i-NASA, ukuthi iyekele ukunika abantu abadala okuthiwa sebezihlaleli. Anika umuntu i-11,000 namuhla uyenzani ngawo? Ngeke uthenge izinkwa, awubhadali irenti, awuthengi kudla ngaphandle kokuthenga izinkwa ezimbalwa. Imali, izinto zonke zikhwelile, ziyadura. Kodwa abantu abasebenzela i-NASA, izisebenzi esabhadala kudala ukuthi imali ibe khona, yizo ezihola imali eningi.
Ilanga lezisebenzi lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Workers Demand an Inclusive Zimbabwe Free from Poverty, Corruption and Oppression. Inhlanganiso yeZimbabwe Statistical Authority ithi ezweni abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.8 million abalamisebenzi. Embikweni wakhe wokunanza ilanga lezisebenzi, uMongameli Emmerson Mnangagwa ubike ukuba kuqakathekile ukuba iholo lezisebenzi libe ngelilohlonzi. Okwamanje ezweni izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo bahola iholo ngedola leMelika ihlangene ledola leZimbabwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Unjalo nje umanyano wenhlanganiso zezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zimanyane uze ziphumele lizwi linye lapho zikhuluma lomqhatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe ukuphathwa kuhle emsebenzini. Izisebenzi zikhuthazwa njalo ukubana zilwisane lobunzima ezibhekana lawo, ikakhulu kumankampani abadabuka kwele China. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanzwa ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele ele International Workers Day owenzelwe enkundleni yeZivarasekwa Stadium eHarare. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi ilizwe lonke zikhala ngeholo eliphansi kanye langemali yakuleli eqhubeka isiwa isisindo ngesiqubo esikhulu malanga onke. Uphinde wakhuluma ngesiphathwe sibi sabanye abaqhathi kuzisebenzi zabo.
Sobala ukuthi indaba yama Chinese investment indaba evuthayo okumangalisayo kwezisebenzi. Indaba esesiphanyekile kuhulumende ukuthi izisebenzi ziphathwa ngendlela embi. Sibona izisebenzi ziyachaywa, sibona izisebenzi ziyalela ilungelo lazo, sibona izisebenzi ziyafa njalo, ziyalimala kula health and safety issues endabeni zemaChina.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli senhlanganiso yababalisi Amalgamated Raw Teachers Union umnumzana Themba kuye Moyo.
Lamhla lilanga lezisebenzi umhlaba wonke lapho izisebenzi ezijabula zikhangela esezikwenzile. Ilanga lapho izisebenzi okumele sihlale phansi zikhangele ukuthi sisiya phambili, sile mzuzo engakanani ikakhulu nxa sikhangela iholo nxa sikhangela indaba zokuphepha emsebenzini kodwa-ke thina ezimbabwe lamhla sihlangana lokuthi uhulumende usekwenze kwaba licala ukuthi izisebenzi ziqoqane
abamabandla aphikisayo labo bebekhona emkhosini wanamhlanje owe-May Day umnumzana Witness Dube webandla le-MDCT uthi njengebandla bakhathazekile ngesimo sezisebenzi kuleli
sisithi amhlophe zisebenzi ukuthi umhlaba wonke uyalinanzelela namhlanje kodwa kwelakithi ezimbabwe njalo sikhala nazo izisebenzi ngoba amaholo abaholayo okokuqala angaphansi kwesilinganiso esingayenza ukuthi umuntu aphile kuhle lemuli yakhe
obemele umphathintambo wobona ngezisebenzi umnumzana Phuma Zima umnumzana Clifford Matorela uthe uhulumende uzimisele kulungisisa izikhalazo zezisebenzi ikakhulu ukuba zithole iholo elingcono
commemoration of May Day is a recognition of the workers' key role
usuku lwalamhlanje uhulumende uyavuma ukuba izisebenzi zenze umsebenzi omkhulu ukuvuselela ilizwe kuza ngesikhathi sibona ukuba nxa kungela zisebenzi imizamo yethu yokuthi ilizwe liphumelele ayifezeke
ukusenjalo kube lokuxokozela ngemva kokuba abanye abe-ZCTU beyalele umnumzana Obed Masaraure ukuba akhulume kulomhlangano ucine ekhuluma yanxuswanga okwenze kwaba lomsindo esevinja ukukhuluma kodwa uZulu esithi kakhulume labo abakade besemhlanganweni lowo baphinde balela umnumzana Clifford Matorere obeyemele uhulumende ukuba akhulume behlabela bemhoza bethi uhulumende kalandaba labo umkhosi walonyaka othakazelwa phansi kwendima ethi workers demand an inclusive free from poverty corruption and oppression Zimbabwe ubuthanise izisebenzi uZulu jikelele amabandla ezombusazwe labakade bemele uhulumende
eleZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezulu kwesithupha 63 ebezise-Sudan lapho sokuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezulu kwamakhulu amahlanu 528. Kusenjalo abezindaba abe-Reuters babika ukubana kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4599 asebelimele empini le yokulwisana kwamasosha akhokhelwa ngu-General Abdel Fattah al-Burhan labeqembu elikhokhelwa ngu-General Mohamed Hamidan Dagalo ele-Rapid Support Forces. Ababili laba bebethembise ukuhlonipha isinqumo sokumisa ukulwisana okwesikhatshana kusaxoxisanwa lamanye amazwe ngokukhumisana umlotha. Umnumzana Martin Griffiths wokuhlanganiso okuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye-United Nations Humanitarian Affairs and Emergency Relief uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni lelo ngoba impi iqhubekela phambili ivutha. Uthi kumele amazwe wonke azame ukukhulumisana lenkokeli yamacelo omabili alwisanayo ngoba abantu mahlayana abangahlomanga yibo ababulawayo mahlayana kule impi yaseSudan abagoqela izisebenzi zenhlanganiso ezizimeleyo ukuze sihlaziye ukuhlenga kwabadabuka eZimbabwe laba kwamanye amazwe abafika inkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 abakade beseSudan. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSen Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala ukubonga nje ukuthi bakwanisile ukuphepha ngoba impi engale inzima kakhulu. Ngakho-ke ukuthi uhulumende ukwanise ukuba leta, I think into ebiqakathekile. Isikhathi esiningi impilo yomuntu iyake siqakatheke ukwedlula umsebenzi. Ngoba njalo singananzeleli ukuthi impilo esisenzakala ngale Sudan ayisakhethi muntu njalo kayini bekuthathwa ukuthi uzako mamasinya, kodwa ngasibona ukuthi lethi iqhubekela phambili. Ngibona ngani into engcono yona leyenziwe ukuthi abantu basuke babuye ngatheli izinto eZimbabwe.
Ye, nxa sebephendukile sokunje, pho imisebenzi bayithola ngaphi?
Hayi, lapha-ke loba namhlanje sithokozelela ilanga labasebenzi, imisebenzi ayikho ngaphi. Kodwa engesizananzelela njalo ukuthi abantu abaningi abasebenza ngale Sudan babe besebenzela inhlanganiso ama-international organization. Abaningi abakhangele ngakhonokhu ukunika abantu ukudla, ukukhangela endaweni lapho kuyabe kulezimpi khona. Ngakho ngibona ngani ngenye inhlanganiso zabo zingabasuka zibase kwenye indawo. Okungahlupha yilaba kade besebenza besebenzela abanye abantu abakhona ngale. Ngibona ngani imisebenzi ngapha, imisebenzi yakhona ayikho.
Siyabona njalo kulaba balisi asebebuyele eZimbabwe, pho ke ubona ngani kuyahamba njani khonapho?
Hayi, ngapha kunzima. Ngaphandle sebequma futhi besiyale kweRwanda lapho kudinga khona abantu laseNgland, okungani bebefake ukuthi badinga amatishala avela ngapha eZimbabwe. Engxenye sebengalo ubhekisa khona ngale, kodwa nxa kade befundisa besezikolo akunzima ngapha.
Ye, nxa singajula kancane-ke ngempi yena le yomvukela ekwele Sudan, pho lina abafundisi likuphatha njani nxa kunje nxa kule mpi esabekayo kangaka?
Esiqakathekile ukuthi kukwanise ukuthi kutholakale abantu abangalalelwa zinxa zombili yilaba abalwayo, njalo abangalalelwa, njalo abangahlonitshwa. Yikho kuyabe sokudingakala ukuthi amabandla angenele khona phansi. Kodwa isikhathi esiningi kuyakumele besebenze le nhlanganiso engxenye esingathi o-United Nations, besebenze njalo namazwe lawa athuthukileyo, o-America nabo-Britane labanye abangakwanisa ukuba esingathi ngesilungu i-economic ne-political muscle, eyokuthi bangakwanisa ukubathila izandla labo abalwayo ukwenzela ukuthi bene. Njalo siyakwazi ukuthi leyo engxenye ivele yona insuku isukela ekuthini njengokusilwa amazwe la athuthukileyo elwela izinto ezikhona i-oyili kumbe okunye okukhona ngale eSudan.
Lapho-ke kulapho kuhlupha khona, pho kusho ukuthi phela imiseki phela
kunzima kakhulu. Kuyabe sokufunakala sike sabona engcono iphophu engene kumbe laba benhlanganiso yamabandla bephezulu i-World Council of Churches, yibe mbona ngani bangakwanisa ukuthi baxakulule belungisele indaba, ngoba already bona babe vele belabafundisi kumbe amabhishophu aseSudan abavele behlonitshwa yilaba abalwayo. Kuba lula-ke ukuthi besebenze labo ukuxakulula laba abalwayo, ngoba thina njenge-Afrika kusifihlela ngemuva kakhulu. Ngale impilo zabantu ziyalahleka kakhulu, kuyaliwa, kuyadilizwa izindlu, kuyadilizwa amadolobho, kuyadilizwa ama-factory. Kuzaba nzima ukuthi konke lokhu kulungiswe kutsha.
Umfundisi uSeni Sibanda, ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance limzwe xoxa lapho lo Kip Stube weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abaqondisa umsebenzi wamabhanga kwele Melika babika ukubana sebevale ibhanga eleFirst Republic Bank. Kwavunyelwana ukuthi leli bhanga lithengwe ile JP Morgan's Chase Bank. Ibhanga leli eleFirst Republic elesisindo esibiza amabhiliyoni angamakhulu aphezu kwamabili, $229.1 billion, selili bhanga lesithathu ukuvala phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo kwele Melika. Iziphathamandla zesigabeni iseTexas khonapha eMelika zibika ukubana lokhu zingakamtholi undoda ovuke ubhova wadubula omakhelwane bakhe abahlanu ngombhobho wohlobo ole-rifle AR-15. Isiphathamandla samapholisa we-FBI uJames Smith utshele umhlangano lwentatheli zindaba ngesonto ukubana lokhu bengakatholi ulwazi olupheleleyo ukuthi lundoda ubalekele kuphi. Ngakho-ke balo mvuzo wenkulungwane ezingama-32 $80,000 ongatholwa ngulowo ongabanika ulwazi olungakhokhelela ekuthini abotshwe lundoda. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lizizwa siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
UZulu kuthazwa ubana agijimisele esibhedlela ngokuphangisa olunyiweyo inyoka, hatshi ukusebenzisa indlela ezifana lokubopha umzimba kumbe ukusebenzisa imithi yesintu. Bemotsha isikhathi ngoba kungadala inkinga yokulahlekelwa ngumphefumulo. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, bathi abantu abedlula kunkulungwane eziyisikhombisa balahlekelwa impilo emhlubulweni wangezansi yenkangala yezwekazi le-Afrika, i-Sub-Sahara Africa, minyaka yonke. Ingxathi kudaba lwenyoka ekhokhela inhlanganiso e-Africa Snakebite Institute, umnumzana Johan Morey uthi kuqakathekile ukuthi uZulu enanzelele ukuba ukulunywa okunje kaninginengi kwenzakala ebusuku ukuze enelise ukuzivikela.
Qaphela ukusebenzisa isibane sonke isikhathi, njalo ungabona inyoka cheda emuva amaga amahlala.
Uthi abantu kabathatha amanyathelo ngesiphangiphangi ngemva kokulunywa inyoka ngoba kaninginengi lungekho loncedo lwakuqala, i-first aid engenziwa iphathise kusimo esinje.
Into eqakathekileyo yikugijimela isibhedlela esiseduzane, ikakhulu nxa ulunywe libululu, i-boomslang kumbe i-spitting cobra.
Uqhubeka ethi kuvamile ukuba abantu bebuphe umzimba ngentambo ebambayo kumbe ukusebenzisa imithi yesintu noma kungela bufakazi obukhomba ukuba lokhu kuyanceda kulokugijimela esibhedlela. Enye njalo ingxathi eleminyaka edlula engamathumi amane isebenza kulomsebenzi umnumzana Ben Vermeulen uthi noma udubo lwenyoka luvamile emaphandleni, lukhona lasemadolobheni okumele abantu beqaphele.
What's called the snouted cobra. In fact, that is found all over Harare.
Silenyoka ethiwa yi-snouted cobra. Sibe le-black mamba, iginyambila, sibe njalo le-boomslang.
Uthe emadolobheni ukulunywa inyoka kuvamanga kangako ngoba ungayitshiya yodwa ingela ngozi kulasemaphandleni. Noma sebebone imihlobo edlula kwengamathumi amabili letshiyangalombili emadolobheni, kodwa phakathi kwazo zonke kule mihlobo emithathu kuphela eyingozi enkulu egoqela i-cobra, i-black mamba le-boomslang. Othi ungalunywa ngazo kube ke kungadala ke ingozi enkulu efana lokufa.
Like your cobras and your mambas.
Inhlungu kumbe ivenom yecobra le-black mamba ihlasela i-nervous system. I-puff adder le-cobra yona ihlasela inyama lesikhumba somuntu, kanti i-boomslang yona ihlasela igazi ube ususopha ngaphakathi.
Umnumzana Arms esathi olimukisa lokuphathisa abantu kudubo lwenyoka kobulawayo uthi abantu kabaqaphele ngoba inyoka ziyatholakala ke sibili
lasemadolobheni.
Sithola abantu abaningi bedinga uncedo ezindlini, emahofisini, e-sports club, ngitsho labamaphathi ngokungenelwa inyoka.
Ele Zimbabwe lisebenzisa imithi yama-antivenom evela kwelezansi ye-Afrika nevela kwelamandiya egoqela owe-polyvinol antivenom lokwe malevolent antivenom. Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele, World Health Organization WHO, ithi kumhlubulo wangezansi yenkangala yeSahara, iSub-Saharan Africa, abantu abafika kusilinganiso sesigidi balunywa ke zinyoka ngomnyaka, kanti inkulungwane eziyisikhombisa 7000 kusiyafika kwezingamachumi amabili 20,000 babo begcina belahlekelwa impilo ngomnyaka. Inyoka ezivame ukuhlasela ngolaka zigoqela iBoomslang ihlohlo, iCobra impiphi, iBlack Mamba, iginyambila lePhafada ibululu phakathi kwezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yentengo yokudla lempahla ezitholo ibekwa iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lezinye imali zakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Kande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ifidlela Ncube.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengechukela, ezinjengamahlamvu etiye, ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku. Lokhu kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo. Ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku, abantu abaningi abesenelisa ukudla, abantu abaningi imali kasoze babelayo yokubhadala school fees, lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu, akulanto elungela abantu la kancane.
Uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayitho zisebenze la kancane, ayizange yasebenza ayitho zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency. Inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi. Laba seZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvula ama-factory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle, kanti amandla emali eZimbabwe ayawa. Nga usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu. Ngakho ke ukuletha i-currency le eqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe i-industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle, kusoze kusebenze lutho la kancane.
Umnumzana Ifidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela inkohlakalo eyenzakala eZimbabwe egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga labanye. Sizaphinda sikhangele njalo kunanzwa kwelanga lezisebenzi ele International Workers Day. Isikhathi sethu asavumela kwethu ukuba sikhubekele phambili lokho esisonke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singikehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. Lamhlanje leZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza ilanga lezisebenzi ele-International Workers Day loba May Day. Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU usukhuthaze izisebenzi ukubana zibambane ukuze ziphumelele izwi linye lapho zikhuluma lomqatshi ngokuphathelane lokuthola iholo elingcono kumbe lesiphatho emsebenzini. EleZimbabwe selihlenge izizalwane zalo ezingaba ngamashumi aphezu kwesithupha 63 ebezise-Sudan lapho osowuqhamuke khona impi yomdeni esibulalise abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 528. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.